So kuyi sikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazipu 8 lwezi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lesiCC lisola abokholo lwesipostoli abathiwa abapostoli for ED lisithi abasalandeli ezokholo kodwa sebengena kwezombusazwe.
Njalo iConstitution yeZimbabwe ivumela wonke umuntu ukuthi ekhonze okufunayo, kodwa lokhu abasebesithi nabapostoli baka ED kusibamba umlomo wangaphansi.
Amapolisa axwayisa abatshayeli bezimota ukuthi baqaphele oguluva abagcekeza imota kumbe bezithathele abanikazi ngemva kokubagadisa besithi bayabasiza.
Sikhangele njalo lesikhathi esiya kiso sona lesi sikhathi sabo-December, kulabanye abasathakazelela izinto zabokhisimusi babefuna ukuthi bafike ngaleso sikhathi le bele mali-ke ezikhwameni.
Umgwaqo oxhumanisa idolobho lakobulawayo lele Folosi usuyingozi ngoba lapho usufika kuleli dolobho endaweni ethiwa Masuwe usuwohlokele phansi.
Emaceleni kumgwaqo kugcwele izihlahla, kulomuntu angathi uyavika uhle atshane lezihlahla ngoba yizo ezigcwele kwenale ndawo.
Umbalisi weHarare umiswe emthethwandaba ngemva kokuthumela umlayezo enkundleni yeWhatsApp eyamatitshala awe-Epworth High School. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lesiCC lisola abokholo lwesipostoli abathiwa abapostoli for ED lisithi abasalandeli ezokholo kodwa sebengena ezombusazwe. Iinkulungwane zamapostoli eziphansi kombuthano webapostoli for ED zibuthene ngeviki edluleyo kobulawayo zihlangabeza umongameli Emmerson Mnangagwa obesiya ekolijini leLupane. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi okwenziwa ngamapostoli la kutshengisa ukuthi sebekhonza umuntu hatshi umlimo.
Uyamangalisa mahlabezulu esiza kubona lonyaka. Kambe uyimhlolo na ukuthi abantu sebekhonza umuntu kazana lomuntu nje ngaphandle kukaThixo uNkulunkulu. Kambe abantu sebengenwe yini njengoba iZimbabwe ngiyigila abantu abafundileyo, njalo iConstitution yeZimbabwe sile ivumela wonke umuntu ukuthi ekhonze okufunayo, kodwa lokhu abasebesithi ngabapostoli baka ED kusibamba umlomo wangaphansi. Kanti u-ED kutshona angithi ukuthi Emmerson Dambudzo Mnangagwa bona sebesithi kutsho ukuthi economical development. Phela u-ED kungaba economic disaster. UNkulunkulu uthi lingadlali ngegama lami ngoba nguNkulunkulu wempi. Siyama namhlanje ukuthi bonaba abapostoli abangathumeli abantwababo ezibhedlela bayafa ngepolio. Abapostoli abaningi abahambisa abantwana ezikolo, abanye bathatha insane. Konke lokhu kwenzelwa ukuthi uhulumende ecimeze uma besenza izinto ezimbi. Kambe sesikhonza usathani na eZimbabwe mathupha? Ngoba siyamangala thina abe sisi esikhonza njalo kwesaba uNkulunkulu. Lokhu sibona ngani ngamadlwane, njalo uNkulunkulu uzabajezisa bonke abantu abadlala ngegama lakhe bezenza abamkhonzayo bona besenzela ukuthi babe lenotho njalo baqila abantu. Sibona ngani inhlamba ethethisa uZulu ngoba bathi ED Economy for Development but baphinde bafake uikhanda lepicture sababa uMnangagwa uPresident weZimbabwe. Hambe ababoni ukuthi bacatsha ngomunwe ukuthi abantu laba ngabaka ED emasoni munedambu zoMnangagwa hachi uThixo. Angazi mahlabe Zulu kukini thina sesitshela ingobe amachurchi ama traditional churches esingama conventional churches ukuthi awabambane basunduze izinto zika Satan ngoba sekubuyela emuva khona lesasibona khona uNebukadnezar bebandi bebaza izithombe kuthiwa abantu bazikhonze namhla siyakhona apho omunye owakwenzayo lokhu ngesikhathi se World War II nguHitler wayesenza izigaba zama teacher ethi for Hitler amanesi ethi ethi for Hitler asakwazi ukuthi sesikhonza abantu mbe sesikhonza uNkulunkulu dali ikho ke kukini mahlabe Zulu ukuthi libambane singayekela hayi sizagcina sesikhonza uSathani mathupha siyabonga
hayi lathi siyabonga lo ke umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC Amapolisa aqwayisa abachayeli bezimota ukuthi beqaphele oguluva abagqekeza imota kumbe bazithathele abanikazi ngemva kokubagadisa besithi bayabasiza. Embikweni owethulwe izolo ntambama isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi unikeze umzekeliso ngokwehlakale abachayeli ebulawayo leHarare lapho abanye abagoqela umnini wethekisi abachayiwayo kwathi abanye bathathelwa impahla kumbe imota ngokwazo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Edwin Ndlovu ukansila kaWard 8 kobulawayo.
Siyabona umbiko wamapholisa ekhuthaza uZulu ukuthi bananzelele izimota lamasela abanye bayacela ukuthwalwa befuna i-lift kodwa ke phambili bese besiba izigabe engabathathela abantu izimoto. Amapholisa aqwayisa kwinto enhle kakhulu enithemba ukuthi uZulu wonke weZimbabwe uza kulandela ngoba ngalesi sikhathi sisiya ku-festive season ke ubugebengu bandile abantu bedinga izimali ngendlela engekho emthethweni.
Kuyini abantu okunye abangakwenza uma betshiya imota zabo emgwaqweni ukwenzela ukuthi bengene ezitolo?
Okumele abantu sikwenze njengabachayeli ukuthi nxa utshiya imota usungena edolobheni nanzelele ukuthi tshiye sibili ufakele izithuthulelo yakhiwa imota yakho ungatshiya amawindi evulekile. Okwesibili njalo ungatshiyi impahla eqakathekileyo impahla enjengamafoni ama-laptop kumbe imali singahambi siyithwele njalo singayitshiye ezimoteni. Kumele sitshiye emoteni kungela lutho ngoba amasela la ananzelela ukuthi lapha kule mali lapha kule laptop lapha kule phone bese besala bebulala imota ke begqekeza. Ikanti njalo okunye okumele sikunanzelele singabantu ukuthi akumelanga uthwale abantu abaziyo ngemota ngoba uzathwala lezigebenga. Kuqakathekile sibili kumqoka ukuthi nxa uzathwala umuntu uthwala umuntu omaziyo ukuthi ungubani lalapha aya khona hashi nje ukuthi bususithi mana nithole imali funa ukuthenga amafutha kumbe kuphathela abantwana isinkombe lokhu lalokhuyana sokuthwala umuntu ongamaziyo. Ekugcineni uzagcina ungafikanga ngekhaya kumbe uzafika ungasela mota usuhamba ngenyawo. Umuntu ofuna ukugada kahambe egada lezi mota ezimiselwe ukuthwala abantu njengoba sokuvuliwe kambe amakhombe sekuyile emgwaqweni lama-taxi esekhona lamabhasi ekhona njalo ke kuyacaca ukuthi ke sekumele sinanzelele ngalesi sikhathi ke se-festive season ukuthi ke amasela lezi kliwi lezi gange ke kubhahile.
Sona izehlakalo zokugqekezwa besezandile edolobheni lakobulawayo umumo sunjani kathesi besibona abantu begqekezelwa ezitolo kumbe bethathelwa imali libalele abanye bengenelwa ezindlini?
Umumo awushintshanga ubugebengu bukhona
ngoba singananzelela ukuthi umumo welizwe kawumanga kuhle, abantu bahlupheka, abantu bayalamba kwela msebenzi, akulalokhu lalokhuyana. Yikho-ke izigebenga ke ziba ziningi ke ezithathela abantu ke amafoni, ezivula izimota zitshontshe, ezitshontsha lezi mota, ziphinde njalo-ke kube izigebenga ezithathela abantu imota-ke ziyenze nje ukliwe bonke bona lobo bukhona. Into ezenzakalayo-ke ezikhona kakhulu-ke elizweni sikhangele njalo lesikhathi esiya kiso sona lesi sikhathi sabo-December. Kulabanye abasathakazelela izinto zabokhisimusi babe befuna ukuthi bafike ngaleso sikhathi ke bele mali ke ezikhwameni. Suku zonke ke kuyaphuma kumaphephandaba sababona emadolobheni abantu sebegijimisa amasela, sebaleka le mota kumbe setshontshile emoteni, sebaleka lalokho akutshontshileyo. Kuthi ke sikhuthaza ke uZulu ke njengalokho sokwenziwa ngamapholisi ukuthi zinanzelele ke ngalesi sikhathi ke kwisikhathi esinzima liwo, ngoba hayi ubusela lobugebenga lobo bubhahile.
Alo ke ngumnumzana Edwin Ndlovu, ukhansila wakwaBulawayo obekhuluma ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kwaBulawayo. Umgwaqo oxhumanisa idolobho lakoBulawayo lelefolosi usuyingozi, ngoba lapho usufika kuleli dolobho endaweni ethiwa Masuwe usuwohlokele phansi. Intatheli zindaba eStudio 7 uGaina Gumede Saidi uxoxe lomela isigaba seWange East edalele ePhalamende umnumzana Godfrey Dube owebandla le-CCC ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngikhuluma kunjenje isimo esikiwo yikuthi usungakwanisa lispecial nxa usufike Victoria Falls sanda kuchapha eMasuwe kule goji elivulekayo ngakulo lomkhulu mgwaqo, ukuthi nxa lingahambanga lalungiswa masinya lomgwaqo lo usungahamba uqamuke phakathi.
Manje Dube, umthwalo wokulungisa lomgwaqo ngokabani?
Ukutshengisa ukwehluleka okahulumende okwesikhathi eside, ngoba lomgwaqo ovala ukuthi awukhangelwanga yikhansili yase-Victoria Falls. Ilikhansili yase-Victoria Falls ingakwanisa ukuthi usebenze, but imali kumele ivele kuzinara oluyilwe oluhlangothi olukahulumende olukhangelane lemgwaqo.
Njengeyinye yenkokheli zalesi sigaba, selenzeni lina ngodubo lolo olukhangelane lalo?
Ngokukhathazeka njengomuntu okhokhele lesi sigaba, lo muntu ohlala kuleyi lindawo, sithathile lijumo lokuthi sikhulumisane lo minister onge okhangelelele limgwaqo, sakhulumisana laba ku province, sakhulumisana lezigaba zonke nje ezikhangelele ukuthi hayi akukhangelisiswe ngelihlo elibanzi njalo elokuphangisa ukuthi lomgwaqo ulungiswe, ngoba izulu lalo ivele seliqalisa, kungaba yidisaster enkulu kakhulu. So silethemba ukuthi lomgwaqo lo ngeviki nalezi kusiya phambili bazabubuya bazama ukuthi bavale leli likoji ngokuphangisa. Njalo le mali kuchwa yizinara ebiyo ebilungisa ama drainage system phakathi kwedolobha le-Victoria Falls, sikhangele kabanzi ukuthi leyi imali akuphange iphutshwe, ngoba indawo yase-Victoria Falls iyaletha imali kuleli ilizwe okuzwayo. So kumele kukhangelesiswe ukuthi leyo mali ebiswa yi-Victoria Falls lakho ayibuye isebenze ngakwena lindawo, ngoba umgwaqo ovele wona osuka kwaBulawayo usiza lapho yiwo oletha ama-tourist, njalo uyasebenza kakhulu, usetshenziswa ngamatraki abathwala ezimbiwayo phansi, ezinye zivelela ngeZambia, ezinye nge-DRC, ezinye ngaphi langaphi, basebenzisa yena lomgwaqo. So uyumgwaqo obhizi.
Lesizathu yini elisinikwayo ukubana umgwaqo lo uchiwe ukumoyo wona?
Yebo, bangafaka ama-reasons okuthi the traffic volume is low, but kakula into enjalo lo umgwaqo uyasebenza ngamahlayana, njalo usuyingozi enkulu kakhulu. Ngapha kuloku ngozi yokuthebheka komgwaqo, emaceleni kumgwaqo kugcwele izihlahla, ulumuntu angathi uyavika uhle athane lezihlahla ngoba yizo ezigcwele kwenalindawo. Yikho siyaxwayisa, siyagcizelela ukuthi lo umgwaqo kawulungiswe ngesiphangephange masinya, njalo kumele sihambe sikunanzelele ukuthi abantu vele bayafa ngakulo umgwaqo. ngendlela osiyo yona amalanga efingelandelana andisingakunanzelela futhi ukuthi amabhasi asuka ngeVictoria Falls esiya kuBulawayo leHarare ngamabhasi ahamba ebusuku njalo kuzabanzima ukuthi abashayelayo la amabhasi babone amagodi so okuzayenza kukhoze ilingozi sibe ilokhu silahlekelwa ngabantu
ngaxwayisani wena Dube mayelana lodubo lonolulomgwaqo
kuyisixwayiso sami ukuthi kakubanjwe ngamandla sizabe sizama kasikulala amahofisi wonke akhona okumele asebenzele indaba sizabe sihluphana lawo ngemihla ngemihla
lo ke ngumnumzana Godfrey Dube omela isigaba sewange East edale lephalamende ubexoxa ecingweni leStudio 7 engapha kwele Melika eNew York State. Umbalisi weHarare umiswe emthethwandaba ngemva kokuthumela umlayezo enkundleni yeWhatsApp eyamatitshala awe Epworth High School lapho afundisa khona. U-Edith Mubondi ubikwa waloba esola amanye amatitshala awagqamba ngamagama esithi balwisana labantu abalwela ilungelo labo lokuthi bathole iholo eleneleyo. Umbondi obesemthethwandaba izolo wetheswa icala lokwephula umthetho wezeposo owe Post and Telecommunications Act othi kulicala ukuthumela umlayezo ongasoqiniso kumbe obangela ukuthi abantu bengahlaliseki kuhle. Lelicala liyaqhubekela phambili lithethwa umbondi emelwe ngumnumzana Gift Mdisi owenhlanganiso we Lawyers for Human Rights. Okumanje ke esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi iholo lezisebenzi zikahulumende lebonus lizabhadalwa ngamadola eMelika kodwa ngenyanga ezimbili. Leli phephandaba lithi lokhu kuphume emhlanganweni wezisebenzi zikahulumende lomqatshi owenzwe izolo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uluhlu lwabavoti i-voters roll ithengiswa ngamadola eMelika angamakhulu amabili US$200 oluthunyelwa ngendlela zakulezi nsuku ezobulembu be-internet. Kodwa nxa umuntu efuna uluhlu lolu olusephepheni lubiza amadola afika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili aweMelika US inkulungwane ezingamakhulu amabili ayi US$187,000. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyisithu sivini njani basala rabahle sengilinde ngale ndaba ntinyuza leli ntumele news kanti Donkoma ke ntumezele news ikakhuleze kuseni bakithi yacela
livuka njani Studio 7 livuka njani basakazi bonke abahle abasethulela indaba ezimqotho njengokuba ngiyalibingelela lonke basakazi mina ngingudaniel nqumalo welupani khona lelibhaka ngibingelela ke lapha pana badala ugogo mashabalala laphana ngibingelele St Paul kodube komalume ngibingelele kakhulukazi uAlois Ncube khona lapho elubhaka usobhuku welunga village ngibingelele uSmart Ndlovu baba uSmart khona ngapho eJanjanja village ngibingelele uCounselor wami babugabadela isithi linjani babugabadela khona ngapho laloba abantu beza anu bemhlukumeza bemkhahlameza besithi kangena emahofisini kodwa kunjani kodwa sitshintsheni sizwe sakomthwakazi sitshintsheni sifakeni umfana weyelo asifakeni uchamisa siguguleni imizenzo abantu bengabibe lokho bembathe ingubo eyodwa alike litshintshe emathebheleleni liyahlupheka kobulawayo kugcwele idoti kungcolile kuyanuka amaswirithi agcwele etown kodwa lithi liyadevelopment akudevelopment anibantu lingarotshwa ngesikhathi esincane asivote nisikondile ikakhulu dinabatha ikakhulu dinabatha inelidubekileyo abadala sebehlezi emizini yabo sebe right balenkomo balemizi yikho babe lokho bevote lizami kodwa line elibatha liyahlupheka
sanibonani sanibonani bafowethu studio 7 nonke vukagande nawe sakhulisa kani nonke basakazi bethu abahle siyambonga vukagande nitesh nami angiphosta itesh bevaneni ngithe bakithi buhlungu le nto eyenziwa namalunga ezanu pf noma nomnankaka wabo le nto abazama ukuthi beqeda abantu belimaza abantu ngenxa yokuthi yokhetho befuna ukhetho olungakhululekanga kunxa yokuthi ukhetho lungakhululeka bazodliwa ukubonisa khona ukuthi abathandwa mase uthandwa ngenkani uphethe isibhamu ukuthi intombi ikuthande lokho kulihlazo kakhulu uma umuntu omdala ongawumnankakho nabogawule nabochuma bekhohle ukuthi nabo bazofa noma yinini konke lokho abanakho ochuma nabogawule igazi labantu baphila igazi labantu inotho yegazi bafethu iyaphela sicela vukagande uyidlale le message ngoba sibuhlungu kakhulu thina ngokulinyazela abazali bethu bengenzanga lutho kungenxa yokuthi why bemarketa befuna ukushintsha izinto ukuthi ikhampeni nje babonakala bekhampena noma begqoke siphi isikipa sepolitics okufanele manje bebulawa so lokho akukho right ila madoda lawa anenhliziyo ezimbi nabo bazofa noma yinini nabo bazofa anginandaba mina RMP i-CCC kodwa phela nabo bangabantu labo bantu labo elibabophayo liqeda lingaba lingabanikeza imvumo ukuthi bezobona isihlobo zabo elungasazi
sanibonani sanibonani studio 7 sanibonani ngokuzithoba nangokuphila okukhona le ngihlonipho hayi nami ngizake ngithi fahla kancane izanu bengakhala ilokuze i-CCC ikhale leyani into ayiqalisanga ngo 2000 izanu isasempini yahamba yaye China that is a Chinese strategy ithi mayisi yawo i-Chinese strategy ka isumsang kuthiwa isumsang wathi yena kill one in front of people then abantu baza kwethuka bulala oyi one phambi kwabantu abantu baza kwethuka so la uzaphu babesenza kanjalo kodwa ke izaphu ayizanga ayithuswa into leyana baze bafaka le-ground izaphu ayizanga ayithuswa into leyana kwaze kwafika isikhathi sokuthi izaphu ayitholi i-support from ilokuze i-Africa so that's how they decided ukuthi hayi kuzalo kuhlala kuphela abantu kungcono sinjani siyenze si-relieve ukufa kwabantu ngoba laba abantu babulala so that's how izaphu yadecide ngakhona ukuthi hayi kungcono sizaphe ukufa kwabantu ngoba izanu kayila ma-supporters izanu iyaqhwaga ngokubulala so nani tipo CCC lizaba ngama-crying babies ilanga lize litshone so laqala from lisa i-MDC aphansi kathwangirai namanje loko likhala ngento eyi-one what I'm talking about ukuthi I'm not against you but be vigilant nanzelelani ukuthi lapha kulisa ngaphi so mina-ke nami ngikubonile ngisekhaya ngifikile ngisekhaya ngihlalile 2 weeks ngayibona indaba yakhona ukuthi lapha kodwa because I confronted some of them I told them straight ukuthi ayinto yenda abezanu ayisebenzi so bebefuna ukuyisebenzisa ine-funeral ngayisayikhansela so that's it thina into engcono ileyo thina singamamoka makade bebona we know what is happening izanu iyabulala phambi kwabantu but if you are coward lizahamba ligcina linjengabantu bemadobhu abagcine bevotela izanu ngoba ugwala kanti bona bayakwazi ukuthi vele kuqalisanga izolo kudala kwaqalisa thank you very much
salibonani basakazi nibalaleli be-studio 7 ngufela iqinisa lo wasejabhiwa ekana elubhali balaleli be-studio 7 ke ngibuze kade kubo kagawule nalo uchuma kade kubo awekho yini amathuna ekuground abazange baze bayibona yini kuground ngani ngoba bamela izanu ongathi izanu kubo akuzange kwaba khona amathuna ekuground uyazi ukuthi ngoba uchuma nalo ugawula benza kanje uyazi lokho kwakwenziwa nguJonathan Moyo bazokuthola kuzanu izanu emuleni bazokuthola uJonathan Moyo wabopha eminye imithetho uThema sekaphumile lapho ukuphatha leyo mthetho wayebophile uJonathan Moyo yagcina seyibopha yena kwamanje naleyo mthetho manje eyayifoywe nguye uJonathan Moyo ngoba kwakuyiminutes of information uJonathan Moyo wabopha imithetho yenza imithetho ezima leyo imithetho yokuthi khona ukuthi yagcina ibopha yena kwamanje ngibuza ukuthi nalabo ogawulela bonalobutho oluntuzana othuma labo kube ngempela ukusho ukuthi iground yangena kanjani amathuna noma bedlula kube makhelwana noma behamba nje estradini akukho la ukuthi iground bebe nemformation yokuthi iground yayishupha kanjani yabulala kanjani abantu ende namanje vie isabulala nakho ematopo abantu bacishe bafa abantu bebeshaywa bebulawa ukusho ukuthi mase kuyo kuma election iphela sokuzoba waste mase kuzoba kuma lentuzana kuma presidential lentuzana election kuzoba waste ngalokho esikubonile lapha ematopo ukusho ukuthi ematopo bekwenziwa i highlight mangabe ukuthi ugawulo nochuma mpela bayancenga ingqondo yabo le abanayo ukuthi bayilahle mpela bezame ukuthi beke benze adjust ngalokho okwenziwa ngalokho abakukhuluma nalokho okwenziwa izana ngicela iodio yami ihambe le yofika kuchuma ngiyacela ukuthi badla like lidlulise iyefika kuyochuma nalo ugawule abezalo laba ngathi kuground azange yangena kubo
salibonani bantu bakithi salibonani basalala umbono wabantu esikhathe esiningi abanye ungathi ababoni sisi kahle akula party enkulu amaphathi wonke alengana ngoba wonke angamaphathi ma usithi wena asivotele iphathi enkulu ulandela ukuthi wena liyani party isponsor abelungu siphathi enkulu kanti futhi awunanzelele ukuthi ama-sponsor lana yiwo ayenza lihlupheke ngoba ma eselithethe ilizwe umuntu lo uzothatha wonke ama-resources esebhadala labo bantu okunjengakhonokho okwenziwa yi-CCC ukuthi khona iyasponswa abantu abasponswa ngabelungu kuyazwakala even bona abelungu khona ngale siyabezwa ukuthi khona bayimele i-CCC ngoba banalo ihwahwa abalifuna kiyo bese mphendula la madoda athi wona imthwakazi Republic Party abantu bayo kabakwazi ukuthi bazovotela bani hhayi bayakwazi bazovotela amakhansila avela ku-MRP bevotele ama-MP avela ku-MRP ukuze besebenzele abantu basemathebeleleni le-Midlands ubaba uChirodza naye ngizokhuluma ngendlela ayishilo lami ngizimele baba Chirodza lokhu akukhuluma ngubaba uChilumba yikho okwenzakalayo yikho esiphila phakathi kwakho emathebeleleni sihlangana lezi nhlungu ezizima endabeni zempilo lama-resources lemisebenzi into ayikhulumayo iliqiniso labantu abasebenza kulezo ndawo kabafundanga abanye bavalele izigelo phakathi kwemizimba yabantu ngenxa yokuthi bafevwa banikwa amaphepha okupasa bengapasanga abantu basemashonaleni ngakho kwenzakala babathirota nancadi ngangikwazi siyabonga babathirota bengithi lami ngazise ngibonge msakazi ithuba lokuthi lami fake yamilingisethi yabo
labo ke bekungamalaleli bethu abasithumele imbono yabo ngeWhatsApp. Ekwezemelika lamuhla lilanga lokhetho lwama-midterm elections olokukhetha amalunga edale leli house wonke lamasenetha alikhulu. Kubikwa kulokuphikisana ngendlela okucuthwa ngayo lolu khetho kwezinye izigaba zelizwe okungabangela ukuthi impumela yakhona ithathe amaviki ingakaziswa. Ukuhlaziya lolu daba esizwe uGainer Gumede Saidi ekhuluma lomnumzana Raphael Mthombeni.
Ngapha eTexas khanya sivile ukuthi abantu bayaphuma bazaphuma sivile ngobuningi babo ukuthi bayevota kakhulu lapha abakukhangeleyo kulokhetho lukagavena ugavena lo apelo lalo ozama ukungena ku-Orola so ke kukhanya bazaphuma sivile ngoba kulo mncintiswano ophezulu kakhulu okhona lapho kuma-elections kagavena yena lo we-Texas
kungani kathesi kuqakathekile kulwiswana kangaka kuwona lama midterms kuyini kukhangelelweyo ngamabandla omabili
ye kungaba lezinto ezithile ezenza ukuthi abantu kube lokulwisana lokhu kakhulu umthetho lo i-weight the versus Roe yiwo okhanya ngathi uyaqumba kumba abantu ukuthi baye ekhethweni ngoba wabuya ngekhathi kungathi ukhetho solusondela amanye ama-states anjengeTexas kwahle kwakunywa khonapho khonapho ukuthi lowana umthetho kawusasizi lutho kawusasebenzi okunye okungenzakala yikho khona lokhu ukuthi ukungqikilana kukaformer president uDonald Trump lo president okhona uBiden ukwala wokhetho lokhuyana ukuthi ukhetho kaliphumelelanga kuhle ngo-2020 yikho okunye okufuqa abantu ukuthi nguphi ongcono ongakhokhela phakathi kwabo ngokwa